isimo samafutha kwelakithi kakuka lo mehluko akulajintsho lukhona indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garage ilindele lamafutha indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili abakhona silukuze kube late even noma ngama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile so akukabi lotshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha okunye okukhweza lezi ndwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula isiwela sithi ibuyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba kakusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini kuphele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba le ndwendwe ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa sikuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki so yikho abantu sebethela khona lokho kuyimbijana nje ukuthi ahambe njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lanilani so intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile
siyamuza njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono
siyamuza sikule uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isani yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende ukwakhuluma ngokuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi yakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi engabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15-20 sensi nga ngibala imali yakwethu le esithi i-RTGS.